So we see card descend about VOA in the belly. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 5 kuNhlolanja 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnankagogo lwesihlalo yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi yi-draft preliminary report.
Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnankagwa oluveza izigaba zokuvota.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele isixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report leyo.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kumele abantu bajiye udaba lolu ezandleni zikaMnankagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso e-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela nenhlolisiso yenziwe nyakenye. Salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bamelele ukubona ukuba uza kwenzani umongameli Emmerson Mnankagwa osenikwe ugwalo olujulileyo oluhlolisiswe iZimbabwe Electoral Commission oledilimile chasing report. Abanye bathi akumelanga akwenze kube ngumthetho welizwe okusegolweni lolu. Kube labanye njalo abathi kumele uMnankagwa avumelane lokudwetshwa kwemingcele emitsha yokuvota enziwe yiZEC. Abanye njalo bathi abakwazi ukuba kumele uMnankagwa athathe nyathelo bani. Sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedale lepalamende eyahlolisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report othi uMnankagwa ulakho ukwenza okungekho emthethweni.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnankagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi yi-draft preliminary report. Now, lokhu kuyasikhathaza ukuthi khona umthetho kawukutsho ukuthi uMnankagwa kufuze iconstitute ukuze delimitation report eyibone kabihle. Angayibona okwakuqala khonapho ngesikhathi ezeyibone eyisa eParliament. Angafaka imbono yakhe. Kuyabe sokwanele, akusamelanga ukuthi ephinde ephiwe njalo. So ke lokhu okwenzakeleyo ngolwesihlanu mbona ngani kakukho emthethweni. Kodwa ke ngabe kuthiwa khona ibiyo i-final report, uMnankagwa akala mandla okuyiyala kumbe okuyivuma. Umthetho uthi angayiphiwa. Okwakhe kuphela okufuza akwenze phakathi kwamalanga alitshumi lane yokubana eyigazethi ibe ngumthetho, ibe abe yiwo ama-boundaries abe sesetshenziswa. Akavunyelwa ukuthi eyale, akavunyelwa ukuthi efume. Okuyabe sokwenziwe yiZEC yikho okuba yi-final.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ukukomiti yedale lepalamende ehlolisise ugwalo lwe-preliminary delimitation report. USibanda ukubandla le-CCC. Siphinde sakhuluma njalo ngodaba lolu loMnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonokho okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report leyo, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yikhomishini ngoba ngimzile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi utheni. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonokho njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report leyo.
umuzana Philip Gawule lilunga lebandla leZanu-PF besixoxa laye esetsholotsho esabelweni seMathebeleni North. Kasenzanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba iZEC yethulela umnangagwa okuthiwa yi-draft delimitation report hathi i-final report. Ulabalobe imihloliso ye-ordinary level nyakenye abakhe phansi kulandela ukwesulwa kwempumelo yemihloliso luhlangothi lweZimbabwe Schools Examination Council kumbe iZIMSEC. Abethula izindaba enkundleni zokuxhumana abe 263 chat babika ukuba abaloba imihloliso abesulelwe impumela yayo ngabaloba ezikolo ezigoqela iMogaro High School, Silvera High School lezinye. Isikhulumeli seZEC uNkosazana Nicky Dlamini utshele iStudio 7 ukuthi basahlolisisa udaba lolu ngakho kafisa ukuthi akhulume ngakho okwamanje. Abaphathi bezikolo ezimbalwa balile labo ukukhuluma ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Belarus umnumzana Alexandra Lukashenko usebuyele elizweni lakhe kulandela ukwethekelela kwakhe eZimbabwe. Uthi abaphikisayo labakubandla leZANU-PF bedle phana ngamatalakida awethulele eZimbabwe. Abaningi bakhala ngokuthi azathathwa ngobani amatalakida la. Ake sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Sikhuluma endikathensi wabo umoyo nxa efuna angabhoda emaplazini abafowa bona labana baku-opposition uzamangala ethola ubana yona leyani imishini esikhuluma ngayo balayo emaplazini yabo ama-pivot lana akhona ama-combined harvesters balawo amatrakta balako kuphiwa ama-commercial farmers ukwenzela ubana sincedise ngoba kathensi umongameli yena into ayifunayo yikuthi khona sikwanise ukuzimela endaweni eyokudla lokho esikuthi yi-food security singathandabuzi ngakho yikubona bebhizi egijima elungisa iindaba zamadamu kubana kube le irrigation singameleli izulu kuphela kodwa silime iveli sisebenzisa amanzi bantu siwatholayo abe semadamini ukwenzela ukuthi khona sithole i-food security. So ama-implements lawa atholwa ngama-commercial farmers kungakhathekile ubana ubani kubuvela ngaphi as long as commercial farm uyakuthola lokho.
Baba Moyo,
yeah, I think transparency iqakathekile ma unguhulumente especially ma usebenzisa imali yama-taxpayers and izinto ezifana nalezi ukuthi izinto ezinje siyazi ukubana iBelarus is not just doing this out of belovelence ukuthi bathande iZimbabwe. Kukhona bakuthola back ungathola ama-minerals awelizwe aphuma esiya khona leku-Belarus. Umnotho welizwe uyachitheka ebechutheka ngabantu abangama-dictator emazweni abo and aba-influencer izanu ngendlela e-wrong. So i-transparency siyayifuna thi.
Baba Juma,
konke lokhu kusemgcekeni akulalutho olufihlwayo njengoba ngishilo mina. IBelarus njengelizwe eliproducer imitshinana lesiyifunayo ku-trader into kuthiwa yi-monetary trade okutshengisa ukuthi ona yi-willing buyer, willing seller. Lo kulento esiyifunayo siyathenga kuye kube lula ukuthi nasithengiselane nje kuphela yisivumelwano sona esikhona akulokunye kuyabe kufihlakele khona bana. Njalo njengoba ngithilo lalabo abazuzayo lezo zinto ngabantu abe-deserving, hhashi kube ngokuthiwa ngoba mina ngubeweZANU-PF somele ngithathe lelo tractor kumbe ileyo combined harvester kodwa ngingelayo leyo nsimu. Yikho lokho esesikubalekela. I-Second Republic lay isebenza ngokufuna ukuthuthukisa ilizwe, ayisebenzi ngokuthi waphathizele ubana lo iZANU-PF kumbe utheni. Isebenza ngokuthi khona wenzani. Yikho ubona nje sikhuluma kathesho babhizi bangena emaplazini bekhangela. Nxa ungaproduce eplazini lakho bakuthathela iplazi kumbe baliquma ukwenzela ukuthi khona ngoba into esesifuna besiyi-food security sifuna ubana sikwanise ubana sizimele endaweni yokudla. Njalo sikhathe i-import bill yethu ekuthenga i-grain sesithenga phandle ngale thina umhlaba silawo la.
Mhm, kuba khona pho Moyo.
Ye, konke lokho siyakuzwisisa okukhulumayo politi kodwa thina sithi umnotho weZimbabwe ngowabantu beZimbabwe wonke. Awusumnotho wabantu bezanu kuphela. Nema kusenziwa ama-deals lawa ama-tractor nalawa i-$60 million leyo yama-tractor la letho Lukashenko ufuna ukwazi ukuthi wena imali yakho nekhulumende uyibhadalela kanjani enjalo ama beneficiaries ngiyakuzwa lokho ukuthi ngama commercial farmers kodwa sifuna ukuthi sikubone hayi siphombukuze emaphepheni ziningi izithenjiso ezenziwa izano PF special mase kuyiwa kukhetho ezingafezekiwe sesizibone kaningi ukhetho amakhetho amaningi adlulileni
phose lokugcina kolete
engingakusho kuphela ukuthi vulani amehlo vulani indlebe likhangele libone lizabona ubana hayi i-second republic ithiyene le-first republic labe njengoba ngishilo umongameli ubaba uMnangagwini akunayo i-development lokuthuthukisa i-agriculture sector ngoba yiyo vele i-backbone yomkhonomi wethu so akulalutho oluzayenzwa ngasece yonke into izayenzwa egcekeni ekhangele vulani amehlo likhangele lizakubona lokuthi ngobani abazabhenefitha
lapha lize umnumzana Joseph Juma okubandlale ZANU-PF lo mzana Danny Moyo olandela ezombusazwe bexoxa ngamatakakida avezelwe eZimbabwe umkhokheli wakwele Belarus. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPope Francis ugqibe uhambo lwakhe namhla kwele-South Sudan esithi akumelanga abantu bezondane. Elemelika lidubule ibhaloni yakwele China okucatshangelwa ukuba ibithwele imitshina yokudingisisa inkamba zamasoja lokunye elizweni leli. Ele China lidla amalahle ngesehlakalo lesi. Ele Russia libhombe idolobho leKharkiv namhla ngama-missiles amabili abhidlize izindlu zabantu. Ele Russia libhombe njalo amanye amadolobho empumalanga elizwe leli isebenzisa ama-missiles. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo elubhane sixoxele sakamuzi ngokutshiyeneyo.
Litshonile babadube, litshona njani? Hayi thina siyatshona. Okhulumayo ngukezon sibanda ucoordinator welupanda 21 women association eselupanda wathi eselupanda district emathebeleni north. Inhlanganiso yethu i-association yethu yenza ama-projects amabili. Yenza into okuthiwa ngesilungu kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalani, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa imkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni wakubona kuqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubona benze into ye-hygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Kugudula njani baba khonapho Sibanda?
Kugudula ngezinhlabathi ezishiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafitshane.
Silezi ngadi ezinhlanu. Silima izilimo ezishiyeneyo ezigoqela cabbage, onion, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole. Inhlanyelo leyi sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, ama-standards aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemikhuhlane esihlangana layo efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokusha okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eyiseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eseduzane lathi elinjengelupane center, eminye siyayidonetha ezifeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community abantu abalifisa ukusincedisa njengabantu abacathulayo besincedise.
litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu. Le mithi nje yokufafaza imbhida yethu ezingadini, njalo ngapha ngaye emakhichini, besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhichi elihle kwedlula amakhichi onke isipho. Sathola izipho ezinjengemgani, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezon Sibanda welubanda Dudukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo, njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Ngizafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6. Ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi, ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala, ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abadayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho-ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe kokuqala, kodwa kwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngenye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelele okokuqala, nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu, baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathathe isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayegcina kusambulelo, elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu, ukufakazela abanye ngoNkulunkulu, kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelwizi lakhe, awusoze ukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi nxa uthi sokulobulenjini, kulabathumayela abaningi, abantu abathumayela abantu abazithi baze uNkulunkulu, abaletha izinto eziningi, umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo-ke leyo vesi, echasisa ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yona leyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke, ophonga ukudobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolonkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea yakhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuThixo lapho ekhuluma, ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi alisuye uSathane kuphela, kodwa-ke abantu babhubhiswa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane, ezama ukulingwa uSathane. Uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa, uJesu uthi kuye, umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandaze baba ngegama lika Jesu kulabo abandlaleleyo, ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu, njalo silizwisise silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi, abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba Nkulunkulu njalo abantu bakho basize ngaliviki ezayo, uphilise labo abangezwa kuhle ngegama lika Jesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Silesizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha siphukela phambili sixoxa lo Princess Siziba ohluza amakha amangalisayo. Hluza ke amakha lawa esebenzisa umsuzwane. Ake sizwe ukuthi uthini namhlanje.
Okay, ngiyabonga kakhulu ithuba leli. Mina ngimlobi wamabhuku, ngiphinde ngibe ngumuntu opheka ama skin care products at different ababiza kuthiwa yi-vegan and all natural. Igama lebrand yami yindalo, indalo skin naturals. Singabokuqala lapha eZimbabwe esiyenza i-vegan and all natural skin care ephekwe ngomsuzwane. So umsuzwane kwayenziwa ama-test ukuthi bethole ukuthi ingasiza yini ama-skin conditions. Kwatholakala ukuthi iyasiza kakhulu ngama-skin care conditions afana lama afana le acne, ama pimples, I hyperpigmentation, ama dark spots. So sesiyithatha lo msuzwane sawufaka phakathi kwesepa, amafutha okugcoba, namanye ama products a different abantu abangawasebenzisa ukuthi bebe le healthy skin ngendlela e natural. So ngamafitshane yiyo indalo leyo engikhuluma ngayo.
Ye, nxa ukhuluma ngomsuzwane siyakwazi ukuthi uyanuka, so lenzani ukwenza ukuthi umuntu anganuki?
Okay, so umsuzwane kulama percentages okumele uwafake ungawadlulisi ma upheka ama products lawa. But okunye esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa okuthiwa ngama essential oils, ama natural oils anceda kakhulu ukuthi into inikelele kamnandi. So ungafaka lawo ma-essential oils ayavala unuko lowo msuzwane. Vele ma ugcoba amafutha wakhona awungeke uzeke unuka umsuzwane. Kuyabe kunikelela kamnandi ngenxa yama-essential oils wona lawo esiwafakayo.
Ye, singathi-ke ukudengisa-ke khonokho olakho okuhluzayo kuyahamba yini kumbe kume njani?
Okwamanje indlela abantu abayamukele ngayo indalo iyabongeka. Of course with any other business nje kungaba nama-challenges at times, but sibonga khonokho ukuthi lokhu sikhula sisiya phambili. Sile about 1 year sikubhizinisi indalo, and within that 1 year sesikwanisile ukuthi lathi sithole izicoco zebhizinisi, sithole i-United Nations recognition. So i-progress siyayibonga, and sikhangelele ukuthi kuma-month lawa azayo sizabe sekhe sikhula sisiya phambili, sikwanise lokuvula i-branch yendalo koBulawayo, singadiphendi kakhulu kwamanye ama-distributors, but lathi libe le-shop yethu ebiza indalo ukuthi abantu bekwazi ukuthola ama-products ethu kalula, sibe ne-website njalo futhi. So noma kuya yokuba lama challenges lapha nalapha siyabonga kakhulu nge-support esiyitholayo especially from abantu bakoBulawayo.
So abantu ke bakuthola njani, akubatshele khonapho?
Okay, so mina ngikhona kuma different social media platforms, ngiku Facebook, ku Instagram, ngiku Twitter, ngisebenzisa the same handle, Princess Noma Siziba. Indawo ngiku Princess Noma Siziba. Labo LinkedIn ngikhona, labo TikTok ngikhona. So wonke ama platforms ngisebenzisa ibizelifanayo, Princess Noma Siziba.
Siyabonga kakhulu ke Masiziba, ungathini lokusasa mama.
Hayi, siyabonga.
Sizabe sikhuluma labanye abatsha ngeviki ezayo.
Wezemidlalo uKhayino Dlubhahla wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukulandela isiko kudlale indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leBhoso. Kubika uJoseph Njanji.
Dlubhahla ngomunye wabadlali abaqala udlalela iqembu labasakhulayo kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1966 ndawonye labadlali ababalisayo kwaba yimanager yeqembu Lawrence Phiri. Uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders ngo 1971.
Ungena kufirst team akhaso ngo 71 usaphothisela ngoyemfaka sibili uJosaya esuka eSBT. Uyabona engakabulali kakhulu uJosaya. Uqala ngami ngokuthi kodwa ngangumntwana. Uyabona ke ngijika ama-second half efa kuJosaya. Ukuthi iproblem yakudala amasabu wakuhlala thuba ongazelayo lesi sikhathi ukuthi ukuba le-five uba le ndawo. So wathi hhayi alinda sobuyela abasedinga oTimon Mabaleka, oTommy Masuku, oKevin Dubali thina sakulinde kusayiti.
Uluphahla uthi loba engasadlali uqhubekele phambili encedisa iqembu ukuba liqhube inhlelo zalo lilandela usiko njengalokhu kwakusenziwa kudala.
Ubaba nguye weyigeti umdala vele igqokela ngikhaya. Yayitshintshi nasubuye egqokela kuthabi itshintshe ibuye ngikhaya. Uba wayekela ibhola ngo-74 ngo-73 ithatha ichubuko nguye wayithathayo ngihlala emzilikazi. Nguye iphethe sazi konke konke. Yikho lathi safunda khonokho konke ukuthi hayi kumele endidlala kumele kwenziwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Uluphahla uthi uyamdanisa ukuba iqembu leMathebeleland High City okuliqembu leHighlanders elidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association layekelwa lisifa ngoba lingekho. Ngabe iqembu leBhoso latshabalala ngesikhathi abadlali abanye bechiya besiyabumba iqembu le-Olympics.
Yithe sancedayo sasuka yonke High City sakhona ngale kuSouth Zone sayibamba yaze yabuyela iteam yaze yalunga. That's why uzokuthi iHighland iHighland phela iHighland vele ayidlala eBhafa ithe isuke eBhafa usidile wathi hayi abantu bengaphumi bonke abanye besale sezele ukuthi ngalo ngabazibili sibuye eBheki na kanti ukhulume iqiniso sathina lobo Lawrence sasala eBhafa wahamba abanye ababezikolonziwa labantu abadala wahamba sibe badlala ngayo.
Uluphahla uthi kulezi nsuku akasawuqhubi umsebenzi wokuphathisa iqembu leBhoso ngokwenza imiqhuba eqhutshwa phambilini komdlalo ngoba inkokheli zakulezi nsuku sezilabanye ezisebenza labo kodwa uyaphathisa lapho engadingwa ukuthi ancede nxa kukhona okuhluphayo. Kulokhu yekhona ebholeni njengoba engomunye wabasebenza endaweni ye-FIFA Football for Hope eselokitshini leGwabalanda. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga olugqibi uhlelo lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota ole-delimitation report. Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso ye-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela yemihloliso le elotshwe nyakenye. Lingakhohlwa njalo ukuthi liyasithola encwadini zethu ezijiyeneyo. Enye yangikhona ke yi-email kukheli elithi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo ukuthi sile WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.